Uhlelo lolu lwenzelwa njalo ukuthi luvulele abantu makhaza amathuba emisebenzi ngokulima amabele okudla lokuthengisa. Okwamanje imizi phose efika inkulungwane ezilikhulu 90,000 isithole uncedo ngaphansi kohlelo lolu oluzaphethwa ngomnyaka ka-2015. Uhlelo lolu olukhangelwe zinhlanganiso ezinjenge FinTrack, inkampani yeMelika ezimele yodwa esebenza labalimi ukwenzela ukuqeda indlala lobuyanga, lucatshangelwa ukuthi luzathuthukisa inotho yabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamajumi ayisishiyangalombili 180,000 kusiyafika umnyaka ka-2015. Kulezigidi ezingamajumi amathathu lambili zamadola eMelika, $32 million zokuqhuba uhlelo lolu. IZIM-AID ibambisana lohulumende, amabhanga athi iMicroking Finance, iCaps leTrust Bank, inhlanganiso ezizimele zodwa, amakampani achiyeneyo kanye loZulu ukwenzela ukuthuthukisa inotho yabalimi abanamasimu amancane. Umnumzana Kutakwashe Ndoro, umsekeli weZIM-AID, uthi basebenzelana njalo labantu abalamakampani amancane emaphandleni ukwenzela ukuthi abalimi bathengise amabele abo ngentengo ezwayo. Umnumzana Ndoro uthi uhlelo lolu luqhubeka kahle ezabelweni zonke zeMashonaland, eNkabazwe, Manicaland, Maswingo, leMathabeleland. Ake sizwe umnumzana Mhlupheki Dube obona ngokwenzakalayo ezabelweni zeMathabeleland ukuthi uthini ngohlelo lolu.
EmaThabeleland iZIM-AID lenhlelo ezokufuya inkomo, lenhlelo ezokulima. Ezokulima sekuma irrigation scheme angu 8, 2 emaNorth, 6 eMathabeleland South. Lapho kulinywa khona into ezinjengendumba, sugar beans, cabbage landana, kusenza ukuthi ama demonstration plots okutshengisa abalimi ukuthi kulinywa njani. Ezokufuya ke sisebenza sisenkayi, sisebenza ngaphansi kwe-partner yethu ayithiwa yi-Inala. Sincedisa abalimi ukuthola amathokazi nokuthola ama-training ukuthi ukufuya inkomo vele ufuywa njani, ukuthena, ukudibhisa, ukukhipha impondo. Njalo i-partner yethu ulo hlelo lwamasiso olokuncedisa abalimi ukuthi bathole inkomo.
Singathi ke bangake abantu asabathola ke uncedo kuhlelo lolu lweZIM-AID lokhu lwaqaliswayo.
Ngangikhuluma ngezokulima thina kuma-irrigation sisebenza labalimi phose ezingathi 1,800 abalimi, nxa ngigoqela ama-irrigation schemes wonke ngu-8 engiwatshiloyo. Nxa ngikhangela enkaya sisebenza labafuyi phose abayi-400, nxa ngikhuluma ngohlelo lwendlwana olwenkomo enkaya.
Singathi ke abantu abaningi bathanda inhlelo ziphi?
Bazithanda inhlelo zonke, kodwa la uyazi ukuthi umhlubulo waseMandebeleni nxa ufuna ukuqumbaqumba umuntu kumele ukhulume ngenkomo. Ngakho-ke uhlelo lwenkomo sibili abantu baluthakazelela, ngingatsho ukuthi olokulima kabaluthakazeleli, kodwa nxa ukhuluma ngenkomo emntwini waseMandebeleni inkomo uyilalela ngcono. Lanxa nje okakade sisendaweni eyodwa enkaya, kodwa luhlelo lukhanya luthakazelwa kakhulu. Lalonolo lokulima kuma-irrigation abalimi bazithakazelela inhlelo, yikho besinelisa ukuthi besinike okwezindimanyana esingama-plots emasimini abo okuthelezela ama-irrigation ukuze sikwanise ukudemonstrate sitshengisele ukuthi izilimo lezi zilinywa njani.
Singathi ke abantu bayazicabangela yini inhlelo lezi kumbe bayacatshangelwa, njalo inhlelo lezi nxa kukuthi imali isiphelile khonapho lapho etapho khona kuyagcina ngani, asoze ziwe yini?
Abantu bangeniswa phakathi nxa kucatshangwa ukuthi inhlelo zisetshenzwe njani, ikakhulu thina njengezimeti engxenye singabe siseceleni, ngoba kwezinye indawo sisebenza lamaphartner njengoba nijhile ukuthi enkaya sisebenza lo munye umuntu osebenza singaphansi kwakuthiwa yi-Inala, nguye lo hlelo lwakhe alubona lungcono nxa esebenza labalimi kutho ukuthi ekhulumisane labalimi lezakhamizi khona ngale. Okungangokuthi abalimi labo baphatheka kukhonokho ukulungisa uhlelo lwakhona. Nxa sikhuluma ngokulima kuma-irrigation kuvele kuyinto abantu abavele beyenza, bavele bayalima, esikwenzayo nje ukutshengisa ukuthi hayi kuze ulime ngendlela engcono, okuthiwa ngesilungu i-commercial farming uyenza njani, kumbe i-commercial production. Nxa sike sikhuluma ngokuthi uhlelo loluzasala lusebenza yini nxa izimeti ingasekho, ngokunye kwalokho esikugcizelelayo nxa sisebenza labalimi, ngoba i-program yethu thina njengezimeti ayisiyo yokunika, i-program yokokuthi umlimi kumele abe lenzuzo, kube yinto emnika inzuzo. Thina kasiniki lutho mahara, amathokazi lawo uyawabhadalela. Inhlanyelo yokulima kuma-irrigation babhatalela inhlanyelo ifertilizer konke bakubhatalela abalimi. Ngakho ke njengoba kuyinto into le bazibhatalela, angiboni kuyinto engadilika nxa ukuthi izimeti ingahamba. Izimeti yathi zihamba, iyabe zihamba, sibachiyele ulwazi lokuthi bekwenze njani, kodwa vele indleko zokukwenza lokho kade bese.
UZulu umelele ukubona ukuthi kuzahamba njani uhlelo lolu, njengoba ezinye inhlelo ezisungulwa izinhlanganiso ezizimele zodwa zidilika nxa inhlanganiso lezi zingasuka kwele Zimbabwe lezinye indawo ze-Africa. Kodwa ke umnumzana Ndoro uthi ulethemba lokuthi lokhu akusoze kwenzakale nxa iZim AID ingasuka kwele Zimbabwe njengoba ingaholisi abantu imali.